udaba lweZimbabwe udaba lokufa kwabantu, udaba lokubotshwa kwabantu ngendlela engekho emthethweni, udaba lokuhlukunyezwa kwamalungelo kaZulu, ludaba oluthinta umhlaba wonke ngokuba abantu beZimbabwe bagcwele yonke indawo ngenxa yombuso lo omubi okhona eZimbabwe. Ngokunjalo bamele kuso sonke isikhathi bayikhulume le ndaba. Akulandlela yokuthi kufike uPresident uMgabathi uyalungise eMadagascar, uyayilungise velanga. Kumele kulungiswe yakhe kuqala, abesengancedisa ukulungisa yakho makhelwane.
Ye, kodwa nxa sikhangela ukuthi useke wabuya eZimbabwe yena uMnumzana Zuma, akukhanyanga ukuthi kuhamba njani. Ungathini wena ngalokhu ukuthi elokhu ekukhuluma ngakho? Kutshengisani khona?
Ye, kuyinto ebonisa ukuthi kuya phambili. Yebo, kambe izinto zinzima, angeke ulungise isadiki thina abantu beZimbabwe lathi singenzanga lutho olukhona. Kumele abantu bakwazi ukuthi kumele bayirejiste ukuvota, balungiselele ukuvota ngesikhathi okuzafanele bavote ngaso. Kumele uhulumende nxa kufanele baye emgwaqweni baye emgwaqweni, nxa kufanele bakhulume bakhulume. Kodwa okukhulu yikuthi ungabona indaba ihlala ikhulunywa, yikho ukuphumelela kwayo khona lokho, ihlala ixoxwa ngokuba uMgabe nalaba babonayo phakathi elizweni bafisa ukuthi ubuyafihlwa indaba, kwenzeke njengokwegugurawundi nakwabulawa khona abantu kungazi muntu. Nxa kulokhu kukhulunywa ukuthi hayi ngapho komakhelwane uyona uncitha abantu ukudla, uyababulala, wenza lokhu nalokhuyana, kutsho ukuthi kayisoze iphumelele into afuna ukuyenza eyifihla.
Athembisa na ukubana kungaba lo mehluko komunye umnyaka?
Ye, ngibona mina kuzaba nomehluko omkhulu kakhulu okhetheni olulandelayo, ngokuba umhlaba wonke amehlo abo azabe eseZimbabwe. Kawusoze kufihlakale ubugebengu lobu esibujwayeleyo busenzeka eZimbabwe. Nxa indaba ilokhu ikhulunywa kusiya okhethweni, kutho ukuthi abantu beZimbabwe bamele bahambe okhethweni bekhululekile. Kumele kube nabamele amazwe amanye bezokhangela ngokuthi ukhetho lubanjwa ngendlela efaneleyo yini. Kumele isadiki ithumele abantu, i-AU ithumele abantu, laba amanye amazwe njalo bathumele abantu. Kungabuyo North Korea, labo Cuba, labo Iran, okule simo vele singacacanga ukuthi sinjani.